abasebenza bengomongi labomongikazi ngasikhathi sonke kuyinto enhle ebukekayo. Uhlupho esiwubonayo ukuthi nxa beqalisa ukufunda kathesi baze beqeda isikolo ngemva kweminyaka emibili kumbe emithathu. Kube kanti ngasona lesi sigaba esisizokukhona kule inano labantu abasezibhedlela liluthwana kakhulu.
Ukwengezelelwa kwabongi labongikazi abafundiswayo ezikolo akusoze kuphazamise na imfundo kumbe ukujula kolwazi abalitholayo njengoba izikolo lezi ezinye zazilungiselelwe ukuthi zifundise abantu abalitshwana?
Abantu bebaningi kakhulu abafundiswayo abafundisi bebalitshwana kungaphazamisa esikuthi quality of education. Kodwa nxa kuyukuthi into yenziwe namuhla kumbe kuzona living kutshengisa ukuthi kungabe kulo hlelo lokuthi kudingakale ama-tutors ukuthi adingakale esebenza kulezo zikolo. Ngokuba umfundisi wabongi laba ubongazi ngumsebenzi ofundelwayo lawo ofuna abantu aba-experience.
Ngesikhathi laba abaqale izifundo besaqhuba izifundo zabo kungenelisa ukuthi kube lamathuba okulungisisa na lolu duko, njalo labo bengaqeda abasoze bathiye umsebenzi sebesiyasebenzela kwabanye amazwe na? Kungenziwa njani lapho?
Okwenza abantu bebe balutshwana abasebenza bengomongikazi indaba yenotho yelizwe, iholo labantu, le inflation ebisilimazi imali yiyo engani ibangela ukuthi abantu bafise ukuthutha besebenza kwamanye amazwe. Nxa lokho kungalungiswanga kuzaba nzima ukuthi abantu baphenduke, ingabe ukuthi abantu bamanye amazwe babuye bazovala isikhengo lezo, ngoba kufanele umuntu afundiswe ngemfanelo aqede ikhosi yonke angangena umsebenzi. Akula shortcut engenzakala, kuba kwenziwa i-shortcut kuzaphazamisa indlela okukhangelwa ngayo